Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona.
Ubotshwa amalunga amaningi ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe usokuchothozwa ngamazwe entshonalanga agoqela elemelika.
Lesi sizama mpela singomphakathi wakithi kodwa manje izandla zimpintshane. Sincedisana nabasekhaya siqoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi.
Izakhamizi zakhela ibholoho eMatholen South ingakhuthwa isigaba somculo iWoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebenze abaphikisayo abakubandla le-CCC emadolobheni atshiyeneyo abalwela ilungelo loluntu labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kumaviki amabili azayo. Omunye wababotshwe namhla ngumnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umkhokheli we-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Emmanuel Stima, umfundisi Kevin Nyamakanga, labakubandla le-CCC wobulawayo Mutare Kariba lamanye amadolobho. Amapolisa athi ukubotshwa kwabo akutsho ukuthi abantu eZimbabwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano. Kodwa abaphikisayo bathi kwenzelwa ukuthi abaphikisayo njalo abasola indlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe nyakenye bengatshengiseli ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umfundisi Raymond Motsi olwela ilungelo loluntu uthi kuyethusa ukwenzakala kwamanje eZimbabwe.
Abantu beZimbabwe jikelele abamukelanga umbuso wabo ngenxa yokuthi khona kulezinto ezithile ezingacacanga kusukusela ngesikhathi esokhetho lapho imphumela kayimukelekanga ebantwini. Yikho lapho kule problem khona. Ukubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona elizweni lakithi ngesikhathi se-SADC. Kanti ke ngabantu labana abajwayele vele ukusebenzisa udlame. Nxa kungabantu abasebenzisa udlame kutsho ukuthi yiyo indlela abayaziyo yokulungisa ngayo izinto. Bacabanga ngokuthi khona bangabashaya kakhulu bahlukumeza abantu, abantu bazathula ngoba bayebehlaba ukuthi bazabotshwa bavalelwe.
Amazwe entshonalanga akuqela eleBrithani, eleMelika, eleNetherlands lamanye njalo nehlanganiso zamazwe agoqela e-European Union bacothuza ukwenzakala elizweni. Lokhu kusekelwa ngumnumzana ebhidlela Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association. Kodwa umnumzana Philip Gawule webandla le-ZANU PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Singazi ukuthi bona athi beqoqe njani ukuze okuqine sokusenza amapolisa athe babuphi. Ukuthengiselwa kwabo kusho ukuthi kade kulokunye okucahle nje. Akhumbule ukuthengiselwa okunye okwadlulayo Gibbs, kwanokwathi abantu betshisa izinto besenza. So ihulumende ihlale isabela ukuthi kwisikhathi kungaba lokuganga okunjengakhonophana. Ukuthi abanye abantu bayathatha amathuba nalapho, kodwa ukuthengisela kumele kutshengiselwe ngokuthula ama-peaceful demonstrations nalakhona. But kodwa emumeni sawubona eZimbabwe lokho izolo, sibona abantu betshisa ama-properties, betshisa impahla zabantu, besenza njani yonke into njenganaliyana. So uhulumende kumele enakekele abantu ngokuvikela le property zabantu, lokuthi kwesi sikhathi lokungcoliswa nje uhulumende uyabe ngcoliswa nje izinto ezinjengazenezo.
Umphathi ntambo wendawo zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi bazatheswa kabuhlungu bonke abafuna ukutshengisela eZimbabwe ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit.
Allow me to sound a candid and stern warning to those bent on disturbing our peace and tranquility. Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence.
Kubikwa ukuba amapolisa asidinga amanye njalo amalunga ebandla le-CCC labanye abanjengomnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso ye-National Democracy Working Group okuthiwa baqoqa ukuthi abantu batshengisele kunsukwane ezilandelayo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu abane ababotshwe ngolwesithathu eHarare bathi batshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapolisa ensida kulandelwa ukukhitshwa kwabo ngenkani ezinjezamtshineni ebisiya emhlanganweni eHarare eVictoria Falls. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kukhulunywe emthethwandaba kamantshi eHarare namuhla obekuthoniswa amacala etheswa umnumzana Samuel Gwenzi, unkosazana namatayi Gwegweza, umnumzana Robson Chere, lo mnumzana Vusimuzimoyo okuthiwa bephula iziqondiso zomthetho owe-Criminal Law Codification and Reform Act ngokutshengisela abakwenza phandle komthethwandaba eHarare okwakuthoniswa amacala amalunga e-CCC angamachumi phose ayisishiyagalombili okuthiwa baqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Amagqwetha abo abalisa umnumzana Jeremiah Bhamu, umnumzana Tinashe Chinofukutwa, unkosazana Rosine Hanzi, lomnumzana Charles Kwaramba bathe abane laba bahlukuluzwa okumangalisayo ngabacatshangelwa ukuba ngamapolisa ensitha. Bathe unkosikazi Gwegweza wafakwa insimbi emlonyeni, bamthathela umakhalekhukhwini kanye ne-laptop, bamthathela ne-passport yakhe. Bathe uChere watshaywa ngensimbi njalo begcwele igazi umzimba wonke. Ngesikhathi bemtshaya baberekhoda ama-videos ngencingo zabo. Ubikwa wafakwa phakathi kwamanzi aqandayo etshaywa wakhitshwa inwele zakhe ezinde ngenqamu. Abamthumbayo laba bathembisa ukudlengelwa umkakhe besithi kumele akhulume ukuba ukutshengisela okulakho kwenzakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit eHarare kuqoqwa ngubani. USamuel Gwenzi yena watshaywa ngamabhama wenziwa ukuba atshaye isilogani se-ZANU-PF esithi phambili nge-ZANU-PF phansi ngoChamisa singabathengisi. Bamtshela ukuba badinga uGift Siziba noTakutswa Ngatsiwore, baphinda bathembisa ukulimaza abantwana bakhe nxa engatshengisela. Elinye lamagqwetha wethule amazwi la:
we intended to make an application for their bail so that they are released, they immediately enjoy their liberty. The state said no, we are not ready to do that today. They applied for a postponement of the matter to Monday. We resisted the application on the basis that a bail matter is an urgent matter and the liberty of accused persons must take precedence. But at the end of the day, the court ruled that the matter be deferred to Monday.
Umantshi unkosikazi Ruth Moyo uthe abane laba kumele baphenduke enkantolo ngomvulo, ngakho ke bazavalelwa ejele kuze kufike usuku lolu. Olwela amalungelo oluntu esebenza enhlanganiso ye-Zimbabwe umnumzana Stallion Siziba uthi kuyadanisa okwenziwa nguhulumende.
Into eyenzakalayo kathesi ukuthi uhulumende njengoba sikhayelele ukuthi kuzaba le SADC ngamalanga ukuthi sikhayelele ukuthi njengoba kuyi-SADC amalungelo abantu kumele ahlonitshwe, kodwa kukanti indlela into ezenzakala ngayo akufani. Abantu bayabotshwa, abantu babotshelwa izizathu ezingasizo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriyebenga omele iHarare edayile Senate ekubandla le-CCC.
Sibuhlungu kakhulu ngoba nxa usizwa and ubabona ukuthi batshaywe kabuhlungu njani and batshayelwa into engekhoyo, betshayelwa amanga, sibona ukuthi lokhu ngobuphungu ufuna ukwethusela abantu ukuthi bengatshengiseli. Bona khona vele othe abantu bafuna ukutshengisela ngobani, bakuthole ngaphi? Ngoba nxa sikhangela namuhla kuphela kubotshwe abantu abaphose ukufika kumbe 20 bebotshela indaba zamanga zona lezi.
Kodwa usekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Marvin Dube uthi abantu kumele behloniphe umthetho bene ukutshengisela. Umthutshi sikahulumende umnumzana Ernest Chirenje uthi abantu laba kumele beqhubeke bevalelwe uhulumende esadinga ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
America, VOA. Izakhamizi zemalindi ekhezi lezizalwane zakulindawo ezihlala kule South Africa zibuthanisa imali yokuthuthukisa isigaba sabo. Okwamanje baphatheke kuhlelo lokwakha ibholoho elikhulu kumfula uzamathukela okwaphela khona abantu abambalwa bezama ukuchapha ugcwele. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zakulindawo zithi sizabona ukuthi intuthuko ngeke ibe khona. Ngakho zahlanganisa amakhanda zaqala inhlelo zentuthuko. Ukhoza Perseverance iphiri uchaza ngokuthi uhlelo lo lwaqala njani.
Aqala iproject yentuthuko ukuthi sifuna ukuthuthukisa isigaba sakithi. Sasivele sile project ukuthi sifuna ukuthi siyakhe ibridge. Ibridge leli liyasikhathaza kakhulu ngesikhathi sezulu. Sicela uncedo, siyakhankasa kini, sicela uncedo singabantwana khona esesikuhlanganisile kodwa kuyenelisi ngoba sikudingayo kukhulu. Sidinga izamende, insimbi, idizili ukuthi siyakhele ibridge.
Ufula uzamathukela swabulala abantwana bezama ukuchapha ugcwele. Unkosikazi Hlezi Moyo uthi kwenzakala phambi kwakhe.
Abantwana bangu-6 abakhona esigabeni sami siyamajekana ncwe bethathwa ngufula nokungasachapheki. So nxa richile libe ngalungiswa sitshengiswa ukuthi amanzi abe sehamba ngaphansi abantwana sebehamba phezulu lezimoto azisadluli nxa kuyukuthi ibrichile idamu leselichitha amanzi izolulingana kakho.
Umphorisa uNkosazana Sibongkosi Mpofu uthi uqakathekile kakhulu ukuthi kwakhe ebhoroko ngokuphangisa ukuze uvikeleke ukuthathwa kwabantu ngumfula lo.
Umfula idamu lingagcwala kube lamacrack kudabuke amanzi agijima lapho athatha abantwana besikolo. Okwenzakalayo bathatha abantwana ngoba oyedwa ngangena omunye la eselandela. So bathathwa ngathu bahle bafe bonke. Sidingi kwesinye isikhathi sicina abanye singabatholanga. Lakhathe sisilomunye singazange simthole kuze ube lalamuhla.
Abatshayeli labo bayakhala bathi umfula lo awuchapheki. Mnumzana Prince Khumalo uthi imota yaphoza yambulala kulomfula.
Kwanza ukutshelela uyetshayelela esayidini vele ushaye iremu. Atleast ma ungaba ne-bridge lebhasi ngakwazi ukuhamba ngavele uhambeki. Sikhalazo esilazwe ukuthi sincediswe ukwenza ibridge lakithi lapha hayi ngoba kunzima akuhambeki so kusiza isikhathi sezulu so.
Abatshali benqola labo bayakhala ngozamathukela. Umnumzana Nkosi Khona Ncube usebenzisa inqola ethwala inkuni.
Abantu
Umnumzana Ethi Moyo emadwaleni uthi izakhamizi ziphakame zonke zizenzele.
Ngibakhuthaza bonke nabasemakhaya khona lapha ungasebenzi kodwa ukuba khona kwakho uma kuthiwa kuyasetshenzwa nawe ube khona nabasebenzayo eGoli. Angathi abazali bangabatshela phela ukuthi sikhuthaleni uma sikhipha lezi mali esizikhiphayo ukuthi siphathisane ukuthi sikwazi ukuthi size sifinyelele ekugcineni ngoba isifiso sethu uma sibambisene umthwalo uba lula masibaneke.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngumnumzana Sijabuliso Mguni isizalwane semalindi esihlala eSouth Africa.
Isaqoqana isifika kwesinye sizama mpela singomphakathi wakithi kodwa manje izandla zimfitshane sincedisana nabasekhaya. Sikoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi bakhona kodwa sathi baphostele noma yini kunabo.
Usobhuku wemalindi umnumzana Willy Dube usebenza kuhle lezakhamizi enhlelweni zentuthuko.
Imigwaqo mibi kakhulu kakhulu sizama ukuthi nje kungaba abantu abangasincedisa lapho ukuthi ama-bridge ebe ngcono ngoba ngesikhathi sezulu asihambi. Awuhulumende ngasinceda sibili ibridge leli njengoba soke yabuya isikhathi sezulu ukuthi ibridge lingabe engasizamela wonke imindlela ukuzokuthi ibridge libe khona. Hayi ngoba siyathwala zima umuntu eselunywe inyoka kwakho ukuthi uyahamba njani esibhedlela.
Umphathitambo kahulumende obona ngezamandla kagesi njalo engummeli wedale lephalamende yakulesi sigaba seMatopo South umnumzana Edgar Moyo uthi uqakathekile ukuthi izakhamizi zithuthukise indawo yazo.
I-development asokumelela kuphela okuzavela kuhulumende kodwa kuyikusukuma abantu bezenzele okunye bese bexhaswa nguhulumende kumele baxhaswe izinhlanganiso ezithiniwe kumbe baxhaswe ngabafowabo abakudiaspora. So ngisithanda ukuthi sikhuthaze abantu bakithi abaphandle kwelizwe ukuthi ilizwe ngelethu asizameni ukuthi sihlanganise esingakuthola ukwenzela ukuthi siphakamise la indawo.
Bathi ivuka uzenzele abemalindi esabalele seMathenini South. Imele Studio 7 ingapha ngaseKZ igama lokwenza Jesus Band.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris izwe lokusihlwa bamukele izizalwane zeMelika ezigoqela intatheli izindaba yeVoice of America ezazivalelwa entilongweni ngele Russia. Kusenjalo, lele Melika lalo likhulule abantu abambalwa abakwele Russia lakwamanye amazwe akade bevalelwe elizweni leli. Unkosikazi Kamala Harris uzekhethiwe njalo ukuthi abe ngumunye ngoza ngena kukhetho uluka mongameli oluzayo emele ibandla lamademocrats ukuthi njalo umnumzana Donald Trump wayengumongameli uzamela ibandla lama-Republicans. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwe-Israel le-Hamas ngesikhathi le-Israel libulala ngamandla abantu eGaza lenkokheli ye-Hamas. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umthetho we-African Growth and Opportunity Act kumbe AGOA uqakathekile kakhulu kubudlelwano bezomnotho phakathi kwele Melika lezwekazi le-Africa, kutsho umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko asanda kuwethula. Ngokuvumela impahla evela emazweni ase-Africa ukuthi ingene kwele Melika kungela mithelo, umthetho we-AGOA uvumela abasungula amabhizimusi ukuthi bathuthukise amabhizimusi abo ngokwengeza impahla abayithengisayo. Lokhu kubumba inkulungwane lenkulungwane zemisebenzi emazweni ethu kusukela ePortland, Oregon kusiya ePort Louis eMauritius. Sokuphathise amankampani ukuthi athengise impahla etshiyeneyo njalo abathengi bathole intengo eziphansi lempahla ezitshiyeneyo. Ele Melika lidinga ukubumba amathuba azaphathisa amabhizimusi emazweni ethu onke, amathuba azasekela izisebenzi njalo evikela imvelo yethu, kutsho umnumzana Blinken. Abasebenza bezimele baqakathekile kakhulu ekufezeni lokho. Yikho emhlanganweni we-African Leaders Summit sazinikela ekuthuthukiseni ukusebenza ndawonye labazimeleyo phansi kwe-AGOA lezinye inhlelo. Kusukisela ngaleso sikhathi bezisebenzela ndawonye lenhlangothi zonke zikahulumende weleMelika ukuphathisa ukubunjwa kwezivumelwano phakathi kwamabhizimusi ele-Afrika leMelika. Izivumelwano lezi zonke ngezemali edlula amabhiliyoni alitshumi lasithupha, $16 billion, kutsho umnumzana Blinken. Enye indlela emqokayo yokuthuthukisa umnotho kanye lokusungula amabhizimusi emazweni omhlaba agoqela kuzwekazi le-Afrika yikwakha izakhiwo. Kuminyaka emibili edluleyo leMelika lifake eceleni izigidi ezedlula amatshumi ayisithiyanganombili amadola eleMelika, $82 million, eyokuthuthukisa ukuxhumana ngobulembo be-inthanethi e-Afrika, kutsho umnumzana Blinken. Sesisebenzise amabhiliyoni amathathu amadola eleMelika, $3 billion, ukuqhelisa i-Libido Corridor exhumanisa i-Angola, Zambia le-Democratic Republic of Congo, kusetshenziswa indawo ezifikela izikepe, amabholoho kanye lenjanji lemigwaqo. Ubulembu be-inthanethi, amandla kagesi lokulima, konke lokhu ngenhloso yokuletha intuthuko yezenotho. EleMelika le-AGOA zilokhu zizinikele ekupheni abantu bonke amathuba.
Le imibono kahulumende weMelika. Sokusikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona i-WhatsApp.
Sibingelele lapho ku-Studio 7 lathi siphandle sikwamanye amazwe kuma-diaspora. Obingelelayo ngumotika indlovu lapha ne-Chelanyemba. Lo nto esixakayo lapha singabantu bakumthokazi ukuthi kanti vele bona babusibethu yibo sabehambisa udaba lokubulawa kwabantu bakithi phambili. Abantu bona kuyofuze bezikhulumele, vele kubhadalwane, imiphefumulo yabantu yakuyabhadalwa. Thina sicela ukuthi yona Studio 7 njengoba ungumsakazi omkhulu emhlabeni usihambisele amazwi ethu kubabusa ukuthi lathi ingqondo zethu zifinyelele ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa indawo zakithi njani.
Ngingathi tshona njani ma-Studio 7 lo mthokazi wonke nje abasemazweni abasemakhaya. Mina ngithanda nje ukuthi ngibe nembono ngibe ngani ngiyaripota ukuthi siphala senkosi lesi, izinduna zethu si-anda izinduna zethu. Izinduna zethu lezi zisalambile, ziphiwa amabele. Siyabona amabele ethengiswa ngabangane babo, bona isibo abathengisayo. Abangane babo yibo abayathengisayo amabele. Zisalambile izinduna ezincane, bancane abantwana labo kuthiwa zinduna lezi.
basese bancane sibefunda i-corruption. Into induna kufanele ube umuntu omdala ongasika ndaba lezinto lezi zomhlaba. Angazi ube bashota imali, zishota imali induna lezi. Khanye imali ziyayithanda, zithanda zijayive. Ngena ema-nightclub, induna engena e-nightclub. Ha, kunzima.
Studio 7 siyabingelela, siyabonga. Siyadana kakhulu njalo sisethuka ukubona uhulumeni eZANU-PF isikhohliwe ukuthi labo bengena embusweni bona omnangagwa bangena nge-demonstration bekhohlisa abantu ukuthi bedemonstrate bekhiphe umgalo ukuthi kungabonakali ukuthi babemshaya ikhulu umgalo. Kodwa namhlanje sebejike ukuthi abasafuni lutho ngomuntu othiwa uyatoyitoya nje esithi kawufuni umbuso wabo lo befuna ukukhombisa enye nje into yabo engayithandi uhulumeni kamnangagwa. Umnangagwa usekhombise yena ukuthi umntando wakhe sokwedlula umgabe ngoba umgabe okunye kwe-demonstration layo wayengavumi kodwa wayengcono kunomnanga. Umnanga uyabopha abantu babaphuma emajele befela khona lokho ukuthi yinto angaboni ngasolinye layo. Abantu beZimbabwe bahlupheka amazwe wonke abafuni umhlaba wonke.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Wezemidlalo badonsa nzima abadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye-Olympic Games ekhutshelwa kule-France kulezi nsuku. Intethethi izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usejolela lolu daba ngokugcweleyo.
Ophatheka kwemidlalo ye-Olympics iyaqhutshelwa kule-Brazil ngo-2016 neyingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu nobuhle majika uthi vele akusiye wonke umuntu ophatheka kule midlalo ophenduka ephethe imendulo kodwa oqakathekileyo yokukhula emidlalweni.
Ukuba kuma-Olympics work hard noma kuthiwa kunzima okunganani noma kuthiwa kula mali wona wobakwazi ukuthi ufuna ukufika ngayo in terms of i-sport sakho osenzayo.
EliZimbabwe limelwe ngabadlali abancintisa kumdlalo wokubhukutsha uDenilson Cipriano kanye lo Van der Westhuizen ukuthi njalo Steve Cox yena ubencintisa kumdlalo wokugwedla. Bobathathu laba baphelelwe ngumphako bengenelisana ukufinyelela imendulo njalo ilizwe selilinde ukuba libone ukuba abancintisa kumdlalo wokugijima bazaqhuba njani. Ngokucubungula ezemidlalo uKelvin Ncube uthi kuza kuba nzima ukuthola imendulo emdlalweni wokugijima.
I-athletics inzima mase sifuna ukukhuluma iqiniso because kula mazwe adumeta e-States, Jamaica vele yiwo amazwe adumeta. So ngendlela lami engikubona ngayo I think uCharamba bamefisi engaphefoma engafika kusemifinal. I think uyabiyenze kuhle noma engatholani medal because i-athletic sport is easy.
Abameleli Zimbabwe emdlalweni wokugijima nguMakanaka Yishe Charamba loTapiwa Makarau abancintisa ku-200 meters, uRuthembe Nyahora loIsaac Mpofu abancintisa ku-marathon. Olandela ezemidlalo uWinfrey Gumede uthi ukhangelele ukuba uMpofu engenza izimanga.
Sikhangelele laba abarepresentile izinto zeZimbabwe kulo-Isaac Mpofu ukugijima i-marathon. I think wayenze kuhle lapho eZimbabwe i-compress marathon so lakhona ngale mhlawumbe ma-Olympics.
Intatheli zindaba yezemidlalo ubuhle benkosi Ncube laye uthi uMpofu nguye akhangelele kuye.
Kuteam yethu yeZimbabwe i-athletics kakhulu sinoMpofu laphana and as a fan of i-athletics ngikhangelele ukuthi laye ayenze kuhle emdlalweni wakho wokugijima.
Eyinye njalo intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dlangama uthi imidlalo ye-Olympics uyilandela kakhulu ngoba imnikeza ithuba lokuzwisisa eminye imidlalo.
Kakhulu ukuya ama-Olympics ngikhangelela ama-sports ona lawo esithi ngama-minority abalisetotenesi o-basketball o-swimming o-hockey o-volleyball isikhathi ukuthi lami funda ama-sports ona lawo so ngabe njabula ngqangona ama-sports ona lawo ama-Olympics endulo.
Ngomvulo mhla zinhlanu kunyanga kaNcwabakazi uCharamba loMakarau bazaphatheka kumncintiswano we-200 meters ukuthi mhla zilitshumi uMpofu uzancintisa kumarathon ikanti uNyahora yena uzagijima mhla zilitshumi lanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Abadala bathi lithulelwa ebandla nanki ithiwa mahlabezulu kuhlelo live maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
NgoLwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum,
lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo aseyisuzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulejongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kufacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMsikhandi uNoel Nyoni ozibizwa njalo ngegama lokuthi igeza likamanyoni. Lapha uphethe isingli yakhe elesihloko esithi Salibonani. Nangu ixoxalo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Salibonani, buti salibonani, hayi ngumtshana lapha endaweni esetshulotshulo kuvotango kuhlala ngihlala ekhezi maphisi esigabeni sasemayeshi. Ya umkhulu ngipela ngilesikhathi eside ngidonsa mpela but isikhathi ukuthi ngirekhodele angaze ngithole kodwa ngiqala ukurekhoda umnyaka lo ophelileyo nakhona ngikhiphe i-single track but this year ngiyathembisa December zabe ngikhiphe i-EP ngaxa uyifaka uma-online.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya ngokucula ngicula ngikhona lapha kona seJohannesburg ngihlala ngihlala eDistrict. Inamba yami 083-9797-542 inamba endivulakala kuyo iyawhatsapp njalo futhi inamba yakhona lapho endivulakala khona.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Hayi abalandeli basethi hayi sebehlengile mpela igeza likamanyoni lihlengile ufana khona apha eGabriel endaweni esimaphiso esigabeni sasemayezi.
Siyakuzwa mfoka uNyoni waze wasikhumbuza umuyi phela ubheka umuzi lothuli ushaya mfanekayo siswakile isikhonkwane lapha Kule mchukuli ngakote la mta stoka ngakubocho wabantu eZimbabwe. Kule msele la mtlangano we Static Summit. Hayo la mtlangano nje swima. Lapa kuchero letu lilale lipeli live talk. Kule ngalali kuna manje. Lungu mtembo stemba ayo ukipstube lilale.